Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, umnumzana Mohorosi Makurani, ongumgcini sihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane ngunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi ngunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo, kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isifiso sethu ezedwa tindlovu ukuthi siqinise ukuba inclusive kwama-program, kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu esamlodi eGwanda South ngumsekeli kamgcini sihlalo weGwanda Study Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kubabisele muva.
Iphadok yethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-April saba sesifakile iimbuzi zethu. Sokwasithinga i-lockdown le yabakhona ngomashi, sizagcina sesiqethisa izibaya zethu ngo-August. Safaka imbuzi zethu mhlaka 3 August. Ubusibisele emuva ngoba sikhangelele ukuthi imbuzi zethu alibazingene masinyane, alibazizalile, alibasaba lathi le makethe engcono.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalubiza ngokuthi hamba labahambayo uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Kwazobuyo ezinye okwafika khona umkhiwa ovele e-city wazithenga. Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ufelokazi obuhlungu. Hhayi, ngathola indlu enhle, ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena oyebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe, kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlane wonalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganasisatholakale zeziswelakala, lokudla kokukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli, sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-groups okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell, whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
Umnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla, mbe badingeni bathole le mali. Kodwa nxa bele ma-project anjengana kumbe inhlelo njengazo lezi, kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithona bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay la kwawo zebrine imbuzi zabo, bazuze imali ethize. Kukwenza kutshengisa ukuthi kona imali yani yabanceda ekuthini bazuze indaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi emandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma esikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamansipala weGwanda kanye lezisebenzi zeGwanda Rural District Council lebhanga le-CAPS osewudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.